So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ziku 29 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, kambe owayengusikomiti wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri engaba ekhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengulwa wayengunkosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi.
Kodwa kutsho ukuthi ngenye indaba ke leyo eyaziwayo ngobantu uMajonga wayephila phakathi kwabantu. Ekakuzange kube le ndaba eyaphikwayo nguye uMnangagwa endabeni le. Nangu sokuthutsha ke la le ekaJiwoni.
Phakathi kwabantu abafika phose amakhulu amahlanu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo, akula ngitsho loyedwa otholakale elalo.
Bathatha isikhathi esiningi kakhulu ukuthi bahlole umuntu, and amanamba nawo eZimbabwe aya phezulu ukuthi baselayo icapacity yokuthi bahlole abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Usikomitsho wamapholisa umnumzana Augustine Chihuri engaba ekhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengulwa owayengunkosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi. UChihuri wabaleka elizweni ngesikhathi kususwa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngomnyaka ka-2017 usehlala kwele South Africa. Wethule linsinda bayiphendule kumaphephandaba akhe asedale lomthethwandaba eHarare lapho aphikisa ukuthathelwa inotho yakhe yisizwe esimethesa icala lenkohlakalo. UChihuri wayeleminyaka engamachumi amabili lantathu, uMnangagwa yena eleminyaka engamachumi amathathu lambili. Kusenzakala lokhu uthi uMnangagwa wazama ukuthi unkosikazi kaChihuri akhuphe isisu kodwa kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Engxenye kungaba lenhlansanyana iqiniso ngoba yinto angazakapho ngokuyibumba nje. Kukhanya liqhubu abeloku elithwele esukela khona le emuva. Ngoba sesike samuzwa ekhala ngokuthi yena labanye labo rugare khumbo bake bavalelwa emgodini bephikisana labo uMnangagwa laba. Ye, enxenye ngaba leqiniso elithize lanxa nje kumangalisa ukuthi kambe kulomuntu ongathathela omunye intombi esizithwele. Kodwa phela kwakusempini, okunye kwakhona vele akuzwakali kahle. Kodwa ye, kungaba liqiniso lanxa kodwa ekhuluma into engayisiyo. Kodwa hayi, thina abanye sibona ngathi ngokwenza kwakhe nalundoda lo, hayi, kungaba nenhlansanyana yeqiniso.
Sesike sizwa udaba olufana lalona lolu lapho okuthiwa khona uMnangagwa waphosa omunye undoda owaye thandana la lolumunyu sisi ayithandana la yena uMnangagwa. Kunga kuhamba njani lapha nqa ukhangana?
Nqa kuliqiniso lokutshengisela ukuthi ukhokheli bakhe hayi abutshengiseli isimilo somuntu ongaphatha ilizwe. Ngobana kwenza abantu bazibuza ukuthi kambe uziphatha njani, uzibamba njani. Enqila laba abasebenza laye eduzane laye abalaqiniso lokuthi la amakhosikazi kabo abo nxa ephansi kwakhe avikeleke okungakanani. Umkhokheli ongumkhokheli kumele azame ukuthi aqonde nta abe yisibonelo ilizwe lonke lomhlaba wonke. Kodwa ngabe lokhu kwamabala ukuthi wenzele ukudlaloku abantu bagcina bengasela laqiniso lawe bengasabi ukukhwabitho lobukhokheli bakho. Sebesithi ubukhokheli bakho lobu ngoba umuntu ongelasimilo, umuntu ongelambeko, umuntu ongahloniphiyo, umuntu ongaziphathiyo, umuntu owenza ukuthi emphakathini abantu banxa bemkhana bathi layelo, layelo.
Nxa kuliqiniso lokhu kungakutshengisa ubukhokheli obunjani obukamnumzana uMongameli Mnangagwa?
Leo indaba enzakala lapha ekhaya sesithole uzibuse indoda lokuthiwa uMajonga nguye sizokuthiwa kwathiwa akakhethe but wokuhlala phezu kwesitofu esibomvu ngokushisa kumbe eqe ngefastela. Ngibona lo muyo umgaba wakwayithinto nale indaba xa ngaphamazi ngaba nguye kumbe kungaba ngumkakhe ngamgaba uGrace. Kodwa kutsho ukuthi ngenye indaba ke leyo eyaziwayo ngoba anti uMajonga wayephila phakathi kwabantu ekakuzange kube le ndaba eyaphikwayo nguye umnangagwa endabeni le. Nangu sokuthutsha ke la le ekachiwuri indaba lezi ziyahambelana ngoba na kulezidwaba phela lapha njalo izidwaba zakhona zikhanya yena lo ndoda ziyama kuye kumbe ufuna ukuthatha ngodli kumbe indoda elodlame nxa sekubuya kubomama.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Kuse amakhulu amahlanu abasebe igcikwane le-coronavirus izolo akula ngitsho loyedwa otholakale elalo. Lokhu befika phose amakhulu ayisithupha 567 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Kuthi asebesindile sebesedlula ikhulu elilodwa lamachumi amane lambili 142. Iningi labatholakala belegcikwane le-coronavirus ngabavela kwele South Africa osekubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2413. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni e-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-coronavirus seyibulala seyibulala kakhulu especially la eSouth Africa. Siyabona ukuthi kuyabanda kulamalanga kulomqando. So iCorona kukhanya yiko seyibamba abantu kakhulu. Sibona ukuthi seyibamba ama more than 1000 ngelanga. So izinto azimanga kahle. Njalo siyabona ukuthi ama border kavulwanga. So abantu kudala babuya la eSouth Africa kodwa abakwazi ukuthi babuyele kusho ukuthi impilo yabo isengozini. Izinto azimanga kahle kubantu baseZimbabwe. Njalo njenganamhlanje bengikhuluma ngomunye ubhuti oyilunga lethu yena lomngani wakhe babanjwe yiCorona kodwa sebe right kwakatesi but kuyasibonisa ukuthi hayi iCorona ikhona, iCorona ngumkhuhlane obulalayo.
Sizwa kuthiwa sebesala ukuhlola abantu ngoba akusela ndawo yokufaka abantu ababe bele gcikwane leli ele coronavirus. Kuliqiniso yini?
IZimbabwe ayizilungiselanga ukulwisana nomkhuhlane weCorona low. So siyabona ukuthi even ukuhlola umkhuhlane low bathatha isikhathi esinengi kakhulu ukuthi bahlole umuntu and amanamba nawo eZimbabwe ayaphezulu ukuthi abaselayo icapacity yokuthi bahlole abantu. Siyawazi sonke ukuthi igovernment yeZimbabwe ayilayo imali so asazi ukuthi kuzogcina kwenzakalani maungelayo imali yakho yokuthi uhlolwe umkhuhlane we-coronavirus uzohlala kwesikhathi eside ungakatholi usizo.
Elina, inhlanganiso yenu ikuhambisa njani lezi nsuku? Bakhona yini abalokhu becapha lempahla besiya eZimbabwe?
Baba Gande, impahla siyachapha kodwa sisebenzisa ama trucks ukuthi impahla zicaphe ngoba ama border kavulelwanga abantu bonke asavulelwe ama commercial vehicles kuphela kulama agents eButswana kulama agents eSouth Africa kulama agents eZambia so ama agents lawo yiwawathengayo and then tunela impahla yeZimbabwe so kusebenza kanjalo balinda nje izinto zabo baseZimbabwe and then ama agents athenge abode athenge bahambise impahla kuma transporters impahla ukuhamba ziyahamba.
Lo ke ngumnumzana Dennis Juru umgcinisihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanyamazwe bethengisa elizweni eInternational Cross Border Traders Association ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ulobele inkokheli esanda kugcotshwa eMalawi incwadi yokubatshayela ihlombe. UChamisa uphinde wancuma umthethwandaba walelo lizwe kunye lebutho elama loZulu ngesikhathi impumela yokhetho ize igenqulwe ngumthethwandaba. Iphephandaba leChronicle lithi abagula umkhuhlane wesihudo kobulawayo abayelatshwa isibhedlela sempilo sebefakwe bebodwa ukwenzela ukuthi bengatheleli abanye abalemikhuhlane ehlukeneyo la leyabo. Sokubhubhe abantu abalithumi lambili bebulawa ngamanzi angcolileyo kutsho leli phephandaba. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele nge-WhatsApp.
Anbalaleli baka Studio 7 yalibingelela ngalesi sikhathi. Yimi igama lami engukhuphe. Ngiyalapha eHomestead lapha eduzani lapha. Yokuqala ngibona umuntu lokuzena umnangagwa. Ufaka ukakhipha idoti yakhe le yamabhondi nothi la vela kusela ncedo lokhu. Akusavalwa kanika abantu amayusa. Kavisela amayusa endaweni yayo. Sokumehlule vele umdala kaphumule laye. Kuyakhokhoba vele kuyagugu emhlabeni. Nga usugugile siloku usadonisa lokhuyana udonise lokhuyana. Hayi kaphumule umuntu omdala sokuyehlule bakithi. Hayi hayi ngoba sesaba le COVID le yesiyesaba ebantwini. Hayi kala ngabantu bona ababale COVID njengoba lalaba abale ababulawa izisu ukuthi ngawakhulume. Uyafaka phela ukudla njoba la kuyamehlula futhi abantu banabazi bafi babulawa yindlala laba bale ababanjisa ihudo kobulawayo. Siyacela uNkulunkulu angenele bakithi, hey bakithi sihlobo zenkosi. uNkulunkulu ngenela ebantwini bonke abagulayo ngalezi zikhathi abaleleyo. Hayi uNkulunkulu siyacela bakithi, siyacela lesibhedlela bakithi elakho sokufuneka yona iyusa bayithatha ngapha abantu benkosi yabasebenzisa lona udaka lolukhona. Ngiyabonga ngiseBotswana mina lapha eRamutswa. Ngiyabonga balaleli bonke elaleleyo, ngiyalibingelela lonke one by one lizwe likhululekile libingelelwe.
Yebo yebo basakazi baka Studio 7 ngiyalibingelela lonke uTumba Miro Chris Kande ngibingelela lomhlaba wonke olaleleyo. Imumpofu special ngithi umhlaba wonke olalele lapha ngezwe leZimbabwe. Izwe leZimbabwe leliyana libulawa izimpi zabantu ababili kuphela abantu be-MDC nezano. Mnangagwa lo mzukulu wakho Chamisa yabantu abasibulalele lezwe leZimbabwe izimpi zabo zona lezo abazenzayo. Okokuthi siyabona uChamisa layo uyabhoda labangane bakhe badinga ama-sanctions. Ama-sanctions lana Chamisa labangane bakho Pete silazisa ukuthi iyagongoda abulala izwe leZimbabwe lenza ilizwe liduveke. Lo malumakho layo umnangagwa labantu bakhe labo batshontsha bamotsha bayenza yonke into. Ngakho ke uChamisa ungadinga ukuthi isapoti izuze ngokudubeka langokuhlupheka kwabantu. Uma kufika i-election abonisike kule indlela langokuhlupheka langokucrosa ama-border uzowuvotelwa izidumbu yini abantu beduveka kangaka, sozowuvotelwa izipoko yini abantu beduveka kangaka. Ngakho iba losihelo ube lozwelo nabantu ngoba abantu sebeduveke kakhulu ngama-sanctions enu. Kwaze kwaba ngcono kusemuva ngale ukuthi alibona kwahlala kwizano lezapho ngoba izapha zange sabona inkomo esakudinga amasanshini ukuthi izwe lithwale kanzima abantu behlupheke. Inkomo wayelisele ukuthi abantu bephile kuhle, ilizwe lithuthuke lanxa webulawela abantu bakhe ngumalume wakhe uMgabe. Ngakho-ke bese sithi kwakhona kumdala uMagalela Mafa, abantu kuground lanxa likhuluma bayazazela okuyikho loku kungayisikho ukuthi ikuphi, ukuthi uma likhankaza likhankaze ngokhuphi elithi wethengwa izanu usebenza nezanu. So labo lifana nabantu indwangu ezihlekane eziphongo zisentabeni ukuthi ulinesiphongo la ungazibona ukuthi ulesiphongo, ngoba lani utshamisa la usebenza nezanu i-G40 kamgabi phakathi kwakhe. Lokho siyakwazi kasiphompoti lokho, njalo bonke umnankakho utshamisa bonke ngabantwana bakamgabe, utshamisa umzukulu kamgabe, umnankakho uphekwe ngumgabe. Ngakho-ke lingasitholi lihlekane ukuthi lo ngwani lo ngwani, ngoba lonke lingabantwana bakamgabe. Liza kubona ngoba kusasele ukuthi ngolunye usuku libavukele umnankakho lotshamisa bonke, libafoqe emaphathini onalayo libakhuphayo, lidinga amaphathi amatsha abalizobavotela belikhokhelele kahle elizweni leZimbabwe. Imumpofu.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7. Ngiyajabula kakhulu hlelweni olisinikeza lona. Eyi, into yendaba eyenzakala eZimbabwe ibuhlungu kakhulu. Angazi umama Khupha ukuthi akaboni ngani ukuthi uyasetshenziswa laphana. Usetshenziswa ngendlela enye ecashile angeke ayinanzelele, kodwa umuntu onamehlo uyayibona le ndlela le. Ngoba basebenzisela ukuthi khona elakhe ibandla, ungavela kudilike leli bandla likaChamisa, kulula ukususa yena laphana. Noma bekhona abamnikeza imali, imali zonziyana lizo zizomphendukela uMakhupha. Bazomkhipha nje ngokushesha, sozabonela ukuthi umdlalo ngeke awubone lomama lo. Bese kulula nje ukuthi sibhidlize masinyane lezi ZANU PF esihluphayo lesi embusweni le. Kodwa yena wakhetha ukuqambuka, siqalisa okunye lokunye lokhu. Umdlalo nje bese siwuqeda nje, bese kusiba right eZimbabwe nje. Angazi ukuthi waye bengaboni. Asisekele nini uChamisa bakithi.
Ngitshona njani ku-Studio 7, ngiyakuthanda ukubona ngilingilele lonke. Ngibonga kakhulu umsebenzeli wenzayo. Lezi nsuku umuntu lami angila radio, kangilaleki, kangikwanisa ukubana ngilalele i-Studio 7 ngendaba yalapha engikhona. Angila radio kodwa okunye ngiyakuthola, ngiyahlangana lakho. So ngiyacela ukubana ngingaziphambanisi ngoba ngingalibisela emuva kokunye, ngoba ezinye iy'nhlelo ziyangikhutha. Kulo hlelo kule ndaba kaKhuphe lo Monzora ukuthi wasebexotsha ama-M P esavotelayo thina, siwavotela engaphansi kukababa uChamisa. Siwavotela sikhangele, sivula amehlo sibone ukuthi lapha sivotela ubaba uChamisa lama-M P akhe. Nxa bona sebefuna ukusenza abantwana abancane ukuthi basitshele ukuthi singababo, into leyo ibuhlungu kakhulu. Ngithi uKhuphe kakasiyekele thina, kasisuke ebantwini, udinga ufunani ebantwini, kakasiyekele thina. Ngithi uKhuphe kakasiyekele nomonzura wakhe, abasuke ebantwini. Bafuna ukuthi sithini nxa beyaqotsha abantu esabavotelayo thina? Ye, sasuke be-MDCT ngabe-alliance, thina sabakhetha sisithi ngabe-alliance. Sikhangele ukubana lapha ngifaka kuChamisa, ngifaka ku-Happy Motshitsiba owe-alliance. uKhuphe wayekhona but asangasimkhangelela, namhla simkhangele. So kasuke papha, kasuke phambi kwethu, kathi kubana siphambanisekile, into zomile, kathi ezizomile ufuna ukuthi sithini uKhuphe?
Ngivuka njani ku-Studio 7, mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina ngithanda ukukhuluma ngiphendula kulenye indoda engiyizwa ethi uChamisa uthatha abantu emzarabane ezobafaka besiba ngama-M P kuphi kuphi, balabala izinto eziningi. Uma engayazi into akhuluma ngayo akathule, ngoba into ayikhulumayo ayikho le nto. Uma kuzoyenziwa i-election, kwenziwa ama-primary election, abantu bendawo bazikhethele umuntu abamfunayo ukuthi abamele lapho abafuna khona. Kula Chamisa akakhetha umuntu, akayekele uma engalanto ayaziyo, njalo uma engasongxenye yalabo bantu, ngoba abantu azikhethele abantu abahlala kuleyo ndawo. Njalo awukho umthetho ukuthi lafi kobulawayo. Kunabanye abantu abazalelwe kobulawayo, bakhulela kobulawayo, akukhethelekile ukuthi lo muntu lishona leNdebele, babuya nge-tribalism. Uma sebengenile ku-election aba-accepte ukuthi bahlulekile ku-election, ikakhulu la abantu bemthwakazi. Bangena ku-election badliwa abantu babayala, but babuya ngendlela yokulwisa ukuthi yeyi lo muntu kuthiwa ye usuke endaweni enje. Kufana le ndaba kakambarami. Umuntu lona waqala ama-primary election ku-MDC Alliance, wawina, wangena ku-election wayiwina, wangena ukuba ngu-deputy mayor wawina. So abantu abakuvumi ukuthi umuntu uyabekhethiwe ngendlela yakhona, kula muntu okuthiwa uyafakwa. Lo muntu ukhuluma into engekhoyo nje, and le nto ayikhulumayo akayazi.
Ngilesicelo lapha phakathi kwawona namandla amabandla amabili awe-MDC wonke omabili ukuthi MDC Alliance ne MDC kaKhuphe leyo besicela abahlonipha abantu basitshele into leqiniso ngoba nxa iMDC yakachamisa ikhuluma something isithi abakakhuphe bayenze kanje abakakhuphe nxa sebeziphendulela labo uyazi uyasala usumangele bathi labana yibabalamanga akaMDC abakachamisa labo nxa sebeziphendusela labo labo bathi labana yibabalamanga so thina sakwazi ukuthi ukuyikho ikuphi silandele bani so lokhu yikudlala ngabantu into abayenza la bantu sitshela nje sicela nje basihloniphe bathi nxa bekhuluma izinto bonke nje ngobabili bakhulume nje into ezideqiniso ngoba sisakwazi thina ukuyikho ukuthi ikuphi ngoba okukhulunywa abakakhuphe ngamanga kwabakachamisa okukhulunywa abakachamisa ngamanga kwabakakhuphe so sisavuma bani thina sicela bangadlali ngathi please.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa ke balaleli, imilayezo wenu ibe mfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli omutsha wakwele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera ogcotshwe izolo ukhangelelwe izizalwane zalelo lizwe ukuthi aqalise ukufeza izithembiso zakhe azenza ngesikhathi ekhankasa. Indlela ethenjiweyo ukwehlisa igcikwane le-coronavirus ukuthi abantu bahlale ezindlini zabo bengayindawo. Kodwa eMelika kuludubo lokuthi kulabanye abangela okokuhlala. Ngesikhangele ezenzakala ngapha kweMelika. Inani labantu abalegcikwane le-coronavirus kweMelika selikhwele ngesilinganiso esingakaze sibonakale selokhu leligcikwane laqhamuka ekuqaleni komnyaka. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 125,000 abalegcikwane leli. Lokhu kwenzakala lanxa ezinye izigaba zelizwe ezazivaliwe sezivulwa njalo. Sixoxe lesinye sezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, saqala ngokumbuza isimo edolobheni leOhio lapho ahlala khona.
Ya umomo ngapha nxa sikhangele ngecoronavirus. Hayi kukhanya nje bekustepho sebele mana la amaveki lokhe kwavulwayo. Kukhanya bekungekho bekungesabeki kakhulu. Lanxa nje kuvele kusesabeka ukuthi ngoba lokhe yaqalayo ukuthi sokwafa abantu abangafika inkulungwane ezimbili. Mhlawumbe lengxenye. Kodwa ke ugovernor uyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele indlela abayenza ngayo izinto. So kuyesatshelwa sibili ukuthi kungaqhama lokho kuyinto kodwa okwakathesi hayi inombolo zangkhona zikhanya nje kazikhwelanga kakhulu kazikhwelanga okumangalisayo. So yeah,
yona imizamo yokuvula idolobho lenu khona ngapho ihamba njani? Sesivuliwe yini ezinye indawo?
Ya ngapha izindawo eziningi sezivuliwe. Sezivuliwe sibili indawo lama ama parks konke ama swimming pool. Into eziningi sezivuliwe, lesikolo ziyavulwa nje masinyazana lanxa kule mizamo efakiweyo ukuthi kwenziwe izinto ngendlela ethile enganqabela ukuthi kungaqhami lolu leligcikwane. Lamasonto namhla avuliwe amasonto amane, imasonto wonke avuliwe ingathi avuliwe kuleyana iviki edlulileyo. So ama namuhla ethu engena kiyo ivulile kodwa endaweni zokuzithokoza sezinengi njengo akukavulwa sibili hayi kulama nyathelo afanele athathwe nxa abantu bevula okunjengabo social distancing ukuthi nje ube khatshana lomuntu lokuthi uzivikele konke nje okunengi okufanele okudingakala ngokuchokwala abezempila kahle. So yeah, kunjalo.
Kuyahambeka yini endaweni ezifana lalezi ezokunathela utshwala kumbe ukuzilibazisa?
Yeah, hayi endaweni zokunathela lokuzithokozisa kukhanya angikwazi sibisibile kodwa angiboni ukuthi kuvuliwe angiboni ukuthi kuvuliwe lapho kuvule khona kungabe kungama-restaurant angazi amabhar sibili ngoba kulokhe kusasatshelwa ukuthi kungaqhama njengamanye ama-states aphangise ukuvula njengabo-Florida o-Texas labo-Atlanta Georgia abathi bevula kwahle kwa amanamba ahle akhuphuke kakhulu so lapha sidla nje sidlele evalweni siyaloma siphozisa kulezi zinto kodwa hhayi angikwazi sibisibile ukuthi kumi njani kodwa engikubonayo lapha hhayi abantu abakaphumi sibili phandle silokwesaba silokunqineka kakhulu ukuthi into le ingaze yangena ezimulini.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio.
Mate sondela ntokazi ungesabi intombi enhle ngizinikele ngaphelela sondela ngikuqumba qumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami ngizinikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangifuna ngizwe ngathi lengxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqume ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiquma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha niwenyukele umfula ugwembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo nawo uthole uthando oluqotho ngiqume ngizinqanje ziqonde ngakini
umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo
come ntombaza come spandapana come ntombaza
Ingoma emnandi ingoma ethiwa Ngiqume ntombazana isigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Kambe oyengusikomitsho wamapholisa mnumzana Augustin Jihuri engaba ikhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengula oyengukosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi. Phakathi kwabantu abafika phose amakhulu amahlanu abahlolwe igcikwane le-coronavirus izolo akula ngitsho lo yedwa otholakale elalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.